eqiniseni baba amathembu nganasiselayo amathemba siselayo sesikhomba ukuvuma konke ungathiwa kuza lokho sesikhomba ukuvuma asisakwazi sibili ukuthi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho kurayithi yikuphi ngoba kuyena leli elalikhona imali sasile thembu ukuthi hhayi into zizalini yaqala sibili irayithi hawu kathesi ha ayisathengi
ye kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku isindo sayo sizwa kuthiwa kasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo kuliqiniso yini njalo kuhamba njani
imali njengezitolo ama-rate asekhwele kakhulu ba abanikazi bezitolo abathengisayo sebekhweze ama-rate kakhulu ukudlula phandle ku-black market ngoba kunje ungangena esitolo uma ushopa nge-US dollar i-rate yesitolo is 450 kwezindawo 430 phandle kubo sithatheleni i-rate isukubo 360 suka abantu bebone sokungcono ukuthi umuntu asebenzise imali yakhe esitofu athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyukuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye akuphathisi yini khona?
Nxa iyimali engafani lalezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa babi imali yokuthi ungasebenzisa phandle kwelizwe iyabe iphathisa kakhulu. Kodwa nxa injengayena leyo esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamazwe isebenza khonapha ekhaya.